abantu abangaziwayo bathisa imota yebandla le-MTCT kulandela ukutshengisela kwabatsha bebandlaleli abafuna ukuthi ukhetho oluzayo luqhutshwe ngemfanelo. Amapolisa adubula umbhobho emphakathini kwamadlambuzi ePlumtree ngesikhathi bezama ukuchitha abantu ababuthaniswe yinduna ukuze bona othikamtanda bokunuka abathakathi ababikwa sebekhluphile esikolo semadlambuzi High School. Ikansili yakobulawayo ithola imali yokulungisa indawo yokwakha izindlu ezifika amakhulu ayisikhombisa 700. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zisungula uhlelo oluzakwenza ukuthi abatsha bahlale eZimbabwe kulokuthi bayidinga imisebenzi eGoli. Sizahlolisisa ukutshengisela kwabasakhulayo abebandla le-MTCT abafuna ukuthi kuqhutshwe ukhetho ngemfanelo. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni kusase sikhuluma lo Future Love Sibanda, umculi owaye ku-IASA osehlabela lomngane wakhe kwele Austria. Ulive Talk lamhla uhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama sixoxa ngokwenziwa ngabesifazana ngesikhathi kusanda kwenziwa umhlangano omkhulu o-Women of Dominion kwele Melika. Thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318, zaphinda njalo 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 wapa 7 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz shortwave. Lingakhuhlwa ukuthi sikuwhatsapp laku Facebook ku-VOA Ndebele.